Sesifika esiqinisweni sahlika amaphenisesumeyo izimbovolo sisiya campaign la i-candidate yethu yamaminithi mhlaka-7 lapho kulokhethwa khona ku-ward 2 ephenisweni emine yaseligini. Sibafice kweyithimu yacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tiergas.
Kwenzakaleni selibabonile bo laba bantu?
Sithe sifika njengobukhokheli noma siyebayingezi asibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-funding okuthiwa ngubharibhari walile ukuthi nika i-fence number kodwa kuthiwa ubharibhari. Samchazela ukuthi nxa ubengakwazi kule-election mhlaka-22 kuzavotwa khona amakansila uthindiswe ngwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvumo yokuhlangana nabantu njalo akhankazi nxa kade ibharibhari nakwazi. Hhayi, kasisambe ukukhuluma lathi kakhulu bavele bakhanje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade bebalutshwane babo kungaso mhlangano omkhulu njalo bengaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke saqhubeka sabresa abantu ngabona kwe-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebethithi abantu badispese bethethileyo mbhobho badispesa ngenjalo abantu kodwa sasesithi hayi bengayikhathani ngoba bekuhlethiwe sibili intendelo ezimbili kuphekwa basebelinda. Sithenge sithi umuntu aqeda ukudla nokuphiwe kwavuthwa bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilespidi badibuna kathathu emoyeni basebejika lama-tiergas.
Sizwakuthoke lawe uhithwe intuthu kakhulu lomunye wabotshwa kuhambe njani?
Ye, mina ngihlitshwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika ngigcile ngakhona. Kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa nge-Graden B Phiri ubotshiwe ube ulele usenkambeni uthanekuseni bathi sebemtshisha bembamisa egwanda sikhuluma ngisendleleni yegwanda isuke esaliseni kuthiwa bamcharge under imopha kuleyo and order.
Kuthiwa bamchajelani ngakhonokho?
Bathi ngeke okhozele udlakela lelo kade likhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike benza kwaba lo dlakela?
Bekungela dlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kade iphekiwe basebefika nje bedibula kathathu emoyeni bephosa ama-tiergas balimele abanye kukhona nje abahluzekileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo ye-Legion 9 yindawo elezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo ogogo nabomama kodwa lokhu bakutshaye indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo ma-tiergas.
Like lakhuluma labo sokwenzakele khona lokhu kumbe libaleke abanye benu batholele ezibhedlela lingakhuluma ngalabo futhi?
Ngibalandile ebasiyaenaefanetweni sisiyacela incwadi yokuthi si-attende esibhedlela basika basinika basesileya i-charge ye-assault against yenini ukuba yi-charge ibharibhari ngoba ngiyopha i-order yokuthi abantu bathelwe nge-tiergas. Abazange basise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume layo khanye bengumuntu olobuntu sibili laye khanye indaba leyo ibingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapholisa?
Ye, sesibophisa amapholisa ngoba besiyi-crowd nje ephisini sizihlalele okungalani. Ngikhumbula ukuthi khonapho esanekiseni bekune-crowd yezami ekadinkulu ngoba kade behosta i-tournament kodwa leyo yona zange bayi-attende babuye bazosukela abantu behlezi kumithini e-private.